sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo yimi usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Jafumane Masia wamavuko izolo njalo lokho ebengakamboni. Ibandla le-ZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood to West edale lephalamende kwathi LCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yama-bonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Jafumane Masia wemavuko izolo ngabacatshangelwa ukuthi iziphatha amandla zogajalo zomvukela lika hulumende. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kaMnumzana Masia njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood to West edale lephalamende ngemva kokuba uMnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,147 esedlula omunye wakhe webandla le-CCC uMnumzana Ephraim Moruju othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA uMnumzana Robinson Kura uthole amavoti edlula ikhulu kuphela i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe loMnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini sinanzelela ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo njalo abe seduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Izesini ikuthi akuzange kube lodlakela abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGood kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo inyama yenkomo yasithathwa yachiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke kasikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo uMnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali ye-bonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisember. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi, kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isaka nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singazake sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi, kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqetshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongekuyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle, zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abese eziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi lenyathelo elihle leli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sukukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa, amakhosi omdabu lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko wethu
Sigcina masiko wethu
Owenze
usenziwe manje
Sigcina namasiko wethu
Sigcina masiko wethu
Sigcina namasiko wethu
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo
abantwana mhlambe abanye behambile esikolo abanye bangaqeqeshi kubangelwa ukuthi sikhangela amankazana mhlawumbe abanye bayabesuke bazithwala okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bafika esikhathini esingathi i-rebellion stage nje sifika ikakhulu nxa sekuwo-form 3 form 4 okubenza abanye besebenzisa izidakamizwa abanye angasakhululekanga angasahondiseki khonokho futhi kuyadala ukuthi ezikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nakhonokho kugcine bengaqhisanga yena okwesithathu okunye bayaugwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-poverty ekhine esiya emabangeni esiyadinga imali angathi thina ukutshekeli yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini base abanye bayalimala engasanelisi ukuzenzela izinto for impilo yabo yonke abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo besiyadinga imali kumbe singadinga indlela yokutsheketha izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlaselwe yindlala ngaphandle kokuphila nje abanye besadala ngamabele izikolo abanye besadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo bethenga ukudla besadala abantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane le ngxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year and last of last year iprogram ye-iCAD eyasikhangela abantwana ama-school dropout iwafundisa ukupheka, iwafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele la kubekhona nje abanye ama-organization nje abebuya ezoncedisa khonapheza ngokufundisa msebenzi okuwelta kaplentilanyana kodwa ikakhulu okuba luhlupho so bafundisa mhlawumbe kodwa wayene-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatya futhi bezenzela emsebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho okwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubheka abantwana sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho abantu emakhaya abana amadolana alifunwa ngabantwana abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphotshiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana ababetheni bayenza ama-programs yalawo ukupheka okwenza lezinye izinto leso kudala ukuthi umntwana lo uyabe edinile ngoyebesingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethenga ama-flower eyenze lapho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethengile ama-flower kodwa ngabheka lenelithi ukuthi ethenge vele kumbe ethenge zezinto zabo ofuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke esesina sokufana nokuthi kwafundelanga lutho ngokujayekela okwenza izinto njengayingakuthi kuyashoda i-market abantu abana izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba abalethe bacadiseka so kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izicele kumbe abasakhulayo abaningi so khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi sebezita izidakamizwa bazabuyela abanye bezami njengokanje abamankazana ezakhomba phela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi nokuthi abantwana bazibeshekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yini khona ama-sanitary wear which is having this touchy, you know, in a man who has been in the panel. And I have a corner of program, girls are from the panel, they join the corner of community, but they are a good one to be that woman.
Leyo induna uChief Dakamela wenkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungamile Inkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Inkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo. Kulo hlelo lwethu lwanhlanje yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengenhlala yenza. Sibonge inhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa silesipho sokuphila kuningi esingakwenza okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kona lo umsakazo Studio 7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLukha isahluko seshumi lanye indima neshumi lanye njalo le ndima yeshumi nambili uLukha 11 siqale kuvesi 11 sime kukhona vesi 11 kufundeka kanje: ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12, uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakhoqela labafundi bakhe ngamagama akatha kakhulu la, ngoba wayekhuluma singathi ukhuluma lemubi kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abaziphila labantwa babo, njalo laba abantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11, muphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo izoyenhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantu ababo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwegumbi. Abantwana abanye babuye baze bajinge bathi angilababa lapha. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho le nto njengokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana bacele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho epenseli kumbe exercise book. Uficakale umzali uthi imali kangilayo mina, liyangisukela, ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngayo. Nxa abantwana besiza kuwe mzali, baphendule kuhle, ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo uJesu lapha, ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo. Awusumlando womntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlando wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa betshela lokho abakucelayo, nxa sikwenelisa kasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisi angithi ukuphongucela nje into engelangqondo kodwa nxa betshela izinto ezibaphathisayo asibancediselini singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhulekele thixo siyabonga sikhulekele abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezinhleyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile ke sizwe ezabatsha.
Okwa manje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitrethini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa silazo ezingabe sizitholile zonezo siyahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngichaba okwe-threatened me I always thought ukuthi kaze ngaba le mali I would want to have i-orphanage or give us home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe nemali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila impilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out so yebo abantu so normally tina we serve a day we serve 20 to 30 plates then we walk around sibadinga we walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo like people who are mentally challenged yibo esifokusa ngabo fine we understand ukuthi abanye abahlala ezidridini abanye bakhona bayakwansi ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu but abantu aba mentally disturbed sometimes ku difficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekhwanise ukuchela and the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze layo khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabezelala ngendlala kumbe setshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe le-kitchen at town esizobe sipheka khona every single day at least if we can cook one meal a day sibaseve wonke sibe le ndawo eyi-one ukuthi labo bazojwayela ukuthi hhayi singahamba laphiyana safika sithole ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu nxa sengile mali enenye we can start doing it now you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali enenye you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference not necessarily ukuthi unqamo lehlanga laphana it doesn't have feelings, doesn't have friends. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo, esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo engiyekho, bayakutshela kuso ukuthi omunye wethu akakho, cela lisitshele iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, ah guys, mina ngidli, as long as lingamphanga iplate omunye wami vele mina ngidli.
Abangabe befuna ukuthi baphathise labo, babambane lawe, basebenzele ndawenye lawe, bengakuxhuma njani?
Thina siyabe sikobulawayo in town, where siyabe sikhona, siyahlangana every Sunday ngo-half one. Half one siyahlangana e-town, si-distribute, siyahlangana e-track code, siyahlangana khona. Inamba esisebenzisayo is 0772-752-751. 0772-752-751. Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo bexoxa lo Thabo Kangxube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu leLendazilize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeqeshi weqembu leLendazilize uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinda waba umqeqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abazange basi basi disappointed. Bekulilanga elispecial kakhulu kudelay to coach wethu Raman Gumbo and uMadindi becelile coach Madindi ukuthi abafana bamdlale make sure ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu singalose igame le. And we are happy ukuthi abafana labo baresponding esathole 3 points.
Iqembu leIslanders likhuphukela ahlala endaweni yesine lile miklomelo ngamachumi amahlanu lambili ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu leGreen Fuel libe ngujikelo bhanqa 2 kathulele Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwange inqobe iBlack Rhinos nge-3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs ichaye iTriangle nge-2 kanya. Kube sokusithi iqembu leDynamos lona linqobe leChicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 Bulawayo nginguJoseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yeZemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngothi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqemba kobulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebe yakudala sokhokuthela into ngadlali yayilenda so umaphepha nxa yabuye kulethi umaphepha yabuye ezobhambisa i-airborne egroundini nje. Lahleli bekwazi zoba sokuyilahlile. Iminyengo kusenzakalayo kuthanele ngumatrasen imithi kwenziwani amabhawunse echayana. Asuta so yikhole debe bona idebe yakatheza kuselandeni. Uyabona amabhawu ebeqhawula lamanye amabhawu. Into ayenga nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi mangwangale mangale sibonela nga e-erini ngambona even ukuthi le dude sandulo ma esekuthanele even utshoroma engapha nje wayengambingelele but they're brothers ehlemtshekini bona mntu apha vele zemsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.